Into njengale into emangalisayo kakhulu ukuthi abantu abanjengalabana babona phela bengabantu abaphuma besiya kwelatshwa kwamanye amazwe bebuya besenza kanjalo, kodwa iqiniso likhona ukuthi impilo yabo bona ngokwabo abaphilanga. So into eyisimanga ukuthi kathi kubangelwa kwenye ukuthi umuntu ma ebona impilo yakhe ingabanga kahle aqhubeke esebenza phambi kwabantu esinto enjengalala, angase isimanga sesenza ukuthi bangadatha umhlala phansi baphumule nje bathiye lokhu, ngoba isikhathi sesiside esebenza umahadilwana sesiside isikhathi uhulumende obani ngangumuntu nje ocabanga ngawo uyathiya lokhu ngoba uyaziyangisisa nawo ngakho ukuthi akubezizanto ezinjengalezo phambi kwabanye.
Isikhathi esikhona kathesi sokuthi sizafika isikhathi sokubana umongameli Emmerson Mnangagwa achiye isikhundla ngoba amahlandla kamabili asenele, ubona engaphiwa yini isikhundla ekhanya engumuntu ozigulelayo?
Amathansi okuthi akhokhe elizwe mancane kakhulu, loba nje ngaloba kuthiwa ngumuntu osithi uphilile uziphilele, wona amathansi angikhona abo mancane ngoba iqiniso likhona ukuthi i-unit leyo abayenzayo ngo-1987 isehla ngothini oluyi-1. Umuntu omele akhokhe ilizwe uyakufana ukuthi abe yi-former member ye-ZANU PF, i-ZANU PF yakuqala yakudala kamgabe lana yama-80. Laba bantu ababuye bezojoyina i-ZANU PF bebuya ku-Intercourt bevela kuZaphu, ungathi akubonakali mauntu bangaliphatha ilizwe bangaliphiwa lawo mandla bangaphiwa okuthi bakhokhele ilizwe. Nakhona kathi esize ngoba sizabe kukhuluma kakhulu ngokuthi uthi wengwa ngiyomfana ntabe ungu-vice president, bese sithi ke thina manje nge-scenariority ekhona uthi wengwa yes ungu-vice president kodwa ke bathi bakhala ntabe ngu-president ma Mnangagwa ephuma, sesithi thina nge-scenariority ebikhona umahadi bephambi. So kuyisimako kanti kathi kubangelwa kuyinti ilizwe ukuthi eliphathwa ngabantu ababekuzanu yakudala kodwa kuthiwa kune-unit akhona, ambonti leyo chance angayithola lesi nokumelana lokuthi uphilile okaphilanga kodwa angeke bamphe leyo chance.
Manje ngokubona kwakho kuyaba kumele yini inkokheli enjengaye uMohadi iveze ukuthi hayi mina ngilesifo bani emphakathini njengasikubona kwenza kwamanye amazwe?
Ye, kufanele kwakhanti akuveze ebantwini noma engakuvezanga kodwa achiye umsebenzi, kodwa ke mayethe akuveze ebantwini bekungaba lula ngoba sikhangela umuntu njengoThokozani Khupha engu-vice president e-MDC veza khona ukuthi yena ulo mkhuhlane othile omhluphayo abantu bamsekela ngemthandazo bamfika la kulelo khona, ngoba imkhuhlane yonke yadalwa phela noma ngabe umkhuhlane ozicazi noma umkhuhlane wani akaphume egcikeni athi uthi nginalokhu yikho kungihluphayo, ngoba abantu bakubona bakwazi abantu abantu uhlutshwa yilo fana loMnangagwa lenjela kulo mkhuhlane anawo lothiwe ngabo bonke boyi-3 abantu abana akekho phakathi kwabo ophilileyo. Uthiwe ngiminwe yakhe yavuvukisa abeke uMnangagwa la ulokunye ukugadanguzwiseki ngaye bonke baya